Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama-shares sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungelancedo, ngoba bathi igciwane leli ele-COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lwe-election lube khona. So yikho akuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le-health yakhe. Ngibona abantu ababe khona aba-infected, sibona lo speaker wakhe uspokesperson uKellyanne McEnany laye seligciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengaboyisaba lomkhuhlane, kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthini ngalokho?
Yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasaba ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing, ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye i-report isithi umntwana wakhe uDon Jr. is worried ngoba ubaba wakhe ubese-Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi in the next week or 2 weeks, ngoba yena uyabe sethelela abanye around him. Njoba izolo sabona waphuma ukuba le free joyride lama-secret service.